Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinenge kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sile ngxoxo lomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka a company notwa San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikitsha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha hathi i-SADC. Eloba inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolitshini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC i-Government of National Unity indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-elections in Zimbabwe. And the local kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyukuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa, labo-Botswana, labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elema problem wo iZimbabwe yeyodwa senkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impila kahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana
Uthi yena isadaki kaila sabelo eZimbabwe imithetho ndaba yeZimbabwe iyo yodwa engathi ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTRC
constitutionally yebo engabe eqinisile kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo nangendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngaphi. Ama-ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa iZimbabwe Electoral Commission. Nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections so ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la. So i-SADC can recommend ukuthi kube lama-election amatsha but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for ama-Zimbabweans to go through ngoba singathi kube lama-election amatsha then sesikwazisa abantu bazobulawa iZANU-PF abantu bazotshaya sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokusiba lama-election amatsha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lololutsha.
Hello ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa iUNISA obexoxa icingweni lontungameli inkomo ekhona le kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzacotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla lezanu PF uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe lisoze libuswe izosanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Sixoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla lezanu PF umnumzana Willard Moyo saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela eprofessional njengaleyo ukhetho olwenziwe emgceke olube free and fair ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka izeki ngitshayela ihlombe ngalokho bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungela into efihlekileyo into yonke ibihamba ngendlela enhle njengomuntu ade yi-candidate ekathe sisengingukhansila ngoba nginqobile ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo ngithe ngisithi ngiyakhanyela ku-ward 29 lapha esilobela egoqela idonsa yonke le mawolokohlo le-chapewa ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sitima mfika kiwo ngithola ukuthi iZANU PF eyethu party ebusayo ibila ama agent ayo angu-3 iTRC bonaba bakuhlaba umkhosi kangaka ngithola ukuthi ilama polling agents angu-4 so adebemela ama party abubekhangela uhlelo lonke kuvotwa ukuthi akula umuntu campaign ayo within 300 meters adebekhangela bonke abe-CC labe iZANU PF bekhangela konke sokubalwa ntambama bekhangela kufaka ama light abakhulu adethengwe izeki kumhlophe kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni CC efakwe hotwa kuhine koni ZANU PF afakwe hotwa kubuzwane kufunyelwane kuti siyavumela nuti lele ngele ZANU PF kufunyelwane kubuzwa nuti lele siyavumela nuti lele CCC kufunyelwane kwa kete lapo kwa isa inelwana ma V11 ZANU PF ya wina ku wati 29 etonza primary CCC yaba lama vote amane ngudlilawe ZANU PF etonza business center CCC yaba lama vote amane ngudlilawe ZANU PF etonza dem primary school ZANU PF yaba lama vote amanengi amanengi nengi nengi kakhulu ukudlula we CCC CCC kwa yadliwa ku wati 29 basayina bonke lama agency abo ukuthi ukhetho lukhanjiswe kuhle ku wati 29 so hayi ukhetho lukhanjiswe kuhle
bakhona abathi ibandla le ZANU PF liyehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course bale mvumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi iZANU PF yiyo iparty elabantu enhliziyweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi yesilobela le wati 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone ezisenziwa ihulumende ezanu PF ezibambeka ngesandla izinenge engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yezanu PF esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu be internet ezikolo zonke ezisedonsa le la phetsheya emaholo kohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezu kwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary ya donator ama laptops amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi be ward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwetigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo ezinene ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kuSithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende zinengi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuward 29 emele ibandla leZANU PF ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le esilobela. Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana leHarare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kuma-college la. Intatheli zindaba eStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Mercy Ndebele wakobulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena-ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo ze-Printing and Graphics Arts Designing.
Ngisiza ngithokozile namhlanje nge-graduation yami yanamuhla ngoba ukungithokozisa kakhulu ukuthi yimi ngedwa inkazana esuka koBulawayo noma isiNdebele kodwa ukungithokozisayo ukuthi ngikwanisile ukuba ngifike ngapha eHarare ngifunde ngiqeqeshe njalo ngitholele umvuzo engiwutholileyo namhlanje kuyangithabisa kakhulu njengomntwana wenkazana.
Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekoliji leHarare Polytechnical College izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebekwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli sifuna izinga lokuthisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asendlini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise i-liquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu umnumzana Raymond Machingura uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu. Kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube impahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi isikhathi. Njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koliji ele Harare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla. Besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti ama-V11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hayi siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela so South Africa lebutshana nithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besiyafuna amathuba angcono ngoba ngeke basalele amasimba lawa lapha. So lofikile mbalula la wagunyazile amazimbabwe ngokuthi uthi khona izani right rike so bazothwala inkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga okhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa ephumule emadoki.
Salibonani salibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbi namano mhla abantwana besilo silo samandebele umzilikazi kamashoba ngiyalibingelela lonke ithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo ngobodlozo mnyango. Ye bantwana bakamthwakazi masibambaneni sibe moya munye sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lolodlulileyo bekukudala sikhuluma kudala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi kufana nokuphefumulela isidumbu ongeke uyikhuphe embusweni iZANU-PF ncedisana labantu bayo ngoba iZANU-PF ayihlukananga lala madoda enisebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni bathwakazi yini lineli levoteni kudlalwa ngayo kangaka bathwakazi ngiyalimuka sengilivulame hlonge tithungululani libona kuyasa bathwakazi thungululani libona thathana ama vote en liwase kumthokazi Republic Party okanye liwase kuzapha usibangiliswe umuntu wesintu laba bantu basempumalanga akunanto elizayivuna ngabo namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze i-whitewash layithanya elizanu p f kodwa bona bayivotele emashonan central bayifaka emaswingo bayifaka emashonan west bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhupha izaphu likhupha nge-ccc i-ccc ngokunye okulugatsha kwezanu p f okudalelwe ukuba lingafi lathola impumelelo lenkululeko bathokazi ngetithungululane
qum shelele ngihambe ngabuya ngizibonele ngosi ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thina besivota khona kwathiwe ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungalamamax intwayini lokhu khonoko ufake emlonyeni lezifonyo lezi awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-triple c awu saqinisela sabona thina sekubuya ke lokuzeni abantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa amamaski I mean kufakwa amamaski kungavotwa amamaski la afakwa emakhaleni ma ufaka ungala mask awuvoti kungazaanawusi so angithi nina lizokunye ukuthi amavoti afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa-ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka-ke savota ngendlela esivote ngayo awu laphana ukhansila vele wethu wadlala wezanu wathola 100 laphana wethu ungene ku-500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyena uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngo-c nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akulankunukunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele siza kufaka thina athathola ukuthi hhayi la bantu abazivotele laba abantu abebenganamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo amavoti abo akusange aba nenkinga so yikho nisithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumqumshele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu ma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one ngoba into zamavoti voti lezi zehlula vele abakhitshwe istrategy nifane sayayenzakala kumgabe somele siyenziwe kanye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhathele ukutshona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu labantu bazo so hayi lo muntu okumele akhitshwe khitshwe njengenja kahle njengenja etshaywa ngenduku ihlaba umkhosi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezo
studio 7 ndinjani hayi lo mdala omnankagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasishayise ngomoya ngathi ngiyezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye kake sitshayise ngomoya oyisikhava sakhe lesi angasisusiyo isesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salubonani basakaza abahle nabalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba kogandi odungamile nabosithandekile siyabonga abafowethu kusethule indaba ezimnandi ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela esiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezwa ukuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lwa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani nonke abantu asibambanene lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ngokuthi uvele kade uvotela leyo njengu leyo chicken kade uyiphiwa leyo chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela kuthiwa silamilimila sila mpuphu asila lokhu asila chukela kathi lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la igoli sitshaywa
vuka mthwakazi vuka mthwakazi ye siyamuzwa ufikile mbalula etshengisa umhlaba ukuthi kalangqondo lengqondo ezihlezi fisa kuba izano ngoba enikwe izimali izano wehle kutshontshelizweni lakwatshontsha kwelinyilizwe akulanto angasibabazela ngoimperial imperialist kutshoni kuni kuyinjalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC inhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezinhlezi angxenye ikhulu ngoba inkulu ngwane ezilichumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa ukuthiwa uChamisa ayisiyo obizwa ukuthiwa i-CCC Chamisa umholi kwe-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona CCC imperialist bona bayini bona ubungane babo ngezano babuthethe ngapi i-ANC umkhonto wesizwe bebehlangene nama-zebra anxayevele ibona abantu abagadela ilokhu zeni izinhlanganiso endleleni anxayevele yikho kumkhonto wesizwe khonto wesizwe behlangene ne-zebra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze bexabana lezano bazi izano yazenelisa ukubulala abantu bemantu be-ANC yabalahlela ibhalaka pho angasitshela khona ababazela umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinyelezano beqala nini kulokuthi athuthe izano imbhadeni imbulu kakhulu imbulu kakhulu yayiyangisa ukuthi akhulume amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kaMama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa yi-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bamfaka e-company okuthiwa yi-San Francisco International Film Festival. Ise San Francisco in California. So basically, a company lay iyenza ama film screenings, like ama film festival, where they showcase and celebrate ama films. Iphinde futhi inike support to ama local filmmakers. Ngokuba nike office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela uyabuya lapho uzobhala kulama computer, kule internet, kulama office kuthule, akwanisa ukubhala in peace. They also give you guidance, bakufaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kukhona abantu abenza ama film, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them and bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se summit. So i-summit le ibihlanganisa nje ama filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku wonder ukuthi xoxani xoxisane ngendaba ze industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes ngoba thina as writers have sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that, ngabona, ngafunda and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ukubhala njani, uapplyela njani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
Njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience and I'm also hoping ukuthi ngisahlala ngixoxisana labantu labengisebenza labo lapha ngoba they have been so good to me, they have taught me so much and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo loyali obexoxa icingweni lo tabo kancube intathele izindaba ye Studio 7 besidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke ngo-half past 7 ntambama. Olifisela impela sonto elichukela, igama lami nguChris Gande.